Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Kweze kuseni lamhlanje umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo namuhla.
Ngiyavumelana labo nxa besithi uhulumende ayimelanga isebenzise amasotsha ngendlela abayisebenzise ngayo.
Amazwe angentshonalanga asola uhulumende ngokuhlukuluza abasekeli be-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti.
Kuyinto emangahlayo kakhulu njalo kutshengisa ukuthi upresident owadeclara izek uMnangagwa ngani umthetho kawawuzwisisi njalo kakwazi ukuthi idemokhrasi vele yona ibanjwa ngaluphi hlobo.
Amabandla aphikisayo achothoza umongameli Mnangagwa ngokungenela kundlela imithethwandaba esebenza ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti yena obotshwe izolo ngemva kokuncitshwa ubupepheli kwele Zambia ukhangelelwe ukumiswa njalo enkantolo ye-High Court eHarare namuhla. Ubiti ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokuhlawuliswa imali ezinkulungwane ezinhlanu zamadola njalo wathathelwa i-passport. Ubiti wetheswa icala lokumemezela impumela yokhetho lelokuphehla uDlakela. Ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba namuhla, amagqwetha akhe athi aza konona ngendlela abotshwe ngayo njalo acele ukuthi amacala awetheswayo esulwe. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba namuhla. Umanyano lo uthi umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo kulolu khetho. Wethesa iZimbabwe Electoral Commission umlando wokuqilibezela ngokunika umongameli Emmerson Mnangagwa amavoti ayengelawo. Amazwe angentshonalanga agoqela elemelika sesole kakhulu uhulumende ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano we-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti yena oke wabalekela kwele Zambia lapho ancitshwe khona ubupepheli wasebotshwa wabuyiselwa ekhaya. Abameli bamazwe agoqela ele Australia, ele Canada, umanyano we-European Union lele Melika eHarare bethule umbiko bechothoza uhulumende njalo besithi kumele alondoloze amalungelo kaBiti. Ugatsha lweMelika olubona ngokudlelana kwaleli lizwe lamanye amazwe olwe-State Department luthi solunqolonge umeli weZimbabwe eWashington kanye loweZambia ukuthi bazechasisa ngokwalelwa kukaBiti ubupepheli kwele Zambia kanye lokuhlukuluzwa kwakhe eZimbabwe. Lothi uhulumende weMelika ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo eZimbabwe. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu laba amabandla aphikisayo sebechotoze kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe ukuthi uBiti ukhululwe izolo ngemva kokungenela kwakhe. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ilawulwa nguMnangagwa.
ama lawyer ka president Nelson Chamisa athe yabona lokho amangala kakhulu ukuthi kathi kungenziwa kanjani ukuthi umuntu ongu president usezichaya noma nocha okwazi ukuhamba ayitshela umthethwani ndaba ukuthi wenze usebenze kanjani kukanti ke umthethwani ndaba ufanele usebenze ngaphandle kwamandla ka president kuyinto emangalisayo kakhulu njalo kutshengisa ukuthi u president wadeclare izek umnangagwa ngani umthetho kawazwisisi njalo kakwazi ukuthi i democracy vele yona ibanjwa ngalophu sho
umnangagwa ngumuntu oligqwetha njalo igqwetha kumele libe kwazi ukuthi umongameli egamelanga njalo kangeneli kundaba zemithethwandaba kungani ezichayile kanje
usuka kumangalisi kakhulu yikho lokho ukuthi amaloya ka-president Nelson Chamisa ukuthi kuyamangalisa ukuthi kathi umuntu oliloya angabe phambuka kangaka emthethweni ngohlobo olubi kangaka njani siyacabanga futhi ukuthi asikokuqala lokho ukuthi upresident Mnangagwa asithole ehluleke ukwazi into yokuqala ngomthetho siyazi ukuthi wafaka ama-minister edlula avunyelwe i-constitution wavuke ekusele selungisisa lolo saba namhlanje ngiyathemba ukuthi uzavuke ekusele sezama ukulungisisa idaba lokuthi yena akwazi ukuthi umuntu ongu-president akasebenzisi amandla akhe ngokuthanda amandla akhe ayahoqwa agoqwe isisekelo sombuso welizwe leminye imithetho yaselizwe
likhangelele ukuya emthethwandaba ukuyaphikisa impumela yokhetho lukamongameli lizwa njani nxa lisiya emthethwandaba libona umongameli welizwe sethula imbiko enje
yikho lokho okuphange kwethu sokuthi kathi njengoba umongameli welizwe vele sezithaya enothi uyakwazi ukuhamba ayitshele imithethwandaba ukuthi kwenze kanjani atshele nabo-prosecutor general ukuthi basebenze kanjani kutshengisise mhlawumbe ngicabanga ukuthi la kumthethwandaba lo esiya ko okhetho uzadidimaya batshele ukuthi basebenze kanjani kholokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu njalo kuzamele upresident Mnangagwa akuswayisise atshe ukuthi kathena ngibona njani njalo uzalelana njani lo mthethwandaba wokhetho njengoba kungafanelanga awutyele ukuthi kwenze kanjani kodwa lokhu ukuthi usekutele eminye imthethwandaba ukuthi kwenze kanjani kuyinkethisayo kakhulu okuzamele umbili wezimbabwe asale efake emqondweni nxa sisebenza elizweni elikhokhelwa upresident Mnangagwa.
Yena ubaba uBiti ukusimo bani?
Ubaba uBiti akala problem enkulu kangako lanxa ehlukunyeziwe waphathwa kabuhlungu uthi yena hayi kungasenani mina ngisebenzele ukuthula kwalelizwe ngisebenzele intuthu yalelizwe fika lokhu ngisebenza lokhu ukuhlukumeza okwenziweyo kuze kumbuyisela emuva uthi yena uzalu bathi esebenza lo-president Nelson Chamisa besiya phambili.
Akhona yini amanyathelo esingabona liwathatha phezu kwembiko kaMnangagwa kwale kumbe kuzaphela kunjalo nje?
Angiboni kuphela kunjalo. Ngiyazi ukuthi upresident Nelson Chamisa mhlawumbe uzakhulisa imbiko emikhulu lanxa engasayenza kanjalo. Ngiyazi ukuthi kunjenje usekhulumisane nabakhokheli bakwamanye amazwe njalo selungiselela ukuthi mhlawumbe lo mthethwandaba leyo esuka kuyo yeke usebenze ngendlela efaneleyo. Siqalisile ukuthi azame ukulungiselela isehlakalo esingafana naleso sokuthi upresident Mnangagwa ahamba ayitshela umthethwandaba ukuthi usebenze kanjani.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube laye uthi okwenziwe ngumnangagwa ikwephula umthetho ngoba imithethwandaba imele isebenze izimele ingatshelwa okokwenza.
Okwenzwe ngumongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngathi kube liphutha elikhulu kakhulu ngoba i-judicial system akufanelanga ukuthi kube indawo lapho ukuthi iba leqembu thize lapho eqamelana lalo khona. I-judicial system indawo ofanele ukuthi umuntu nxa elecala kube ukuthi ujudge nguye ohamba esiyakhipha isinqumo kodwa isinqumo sakhe asingabi ukuthi isinqumo sakhe esiphushwa ngokuthi abezopolitiki bathini. Ujudge ufanele ukuthi adecide icala ekhangele ukuthi into ayikhangele phambili kwamehlo wakhe icala likhona yini noma icala likho akhangele njalo lokuthi umuntu nxa lihoqisa icala ukuthi lizabe yalingele kwelinye ilanga ulidlulisela phambili ekhangele ukuthi umuntu lo engabaleka noma asuze baleke. Izinto ujudge ahambele esikolo waqeqesheka kulezo zinto azazi mhlophe ukuthi zisebenza njani. So nxa sesibona abezopolitics bengenelela ukuthi ujudge athathe decision ngibone ngathi lokuyana kuchiya abantu bezimbabwe betangalele kakhulu ngoba sekuchiya uZulu engasaphephanga kanti uzulu kufanele ukuthi aphephe abekwazi ukuthi nga udale icala uzayahlangana lo judge but hasho ukuthi uyehlangana noma lipolisa likugwebe noma ehlangana lesocial likugwebe noma ehlangana labantu bezopolitics bekugwebe kufanele ukuthi kuyehlangana lo judge onguye umuntu owazi umsebenzi wakhe oyikho akuqhatshelwayo ukuthi abekwazi ukuhlukanisa umuntu olicala longelacala
amazwi kamnangakwa ungathi alakho ukubangela yini ukuthi uzulu weZimbabwe engabile themba kumithethwandaba yelizwe njengoba sokuzikhanyela ukuthi kayisebenzi izimele
amazwi akhulunywe ngumongameli babunkomo ngibona ngathi achiye abantu beZimbabwe bengaselalo ithemba kuhle kwezemthethwandaba ngoba nxa sithi siyakhangela ijudicial system abantu beZimbabwe bakhangelele ukuthi ngabantu abafanele ukuthi bazisebenzele besebenzisa indlela abakhethwa ngayo noma ngithi indlela iprofessionalism yabo kodwa ke nxa sesikubona sekufanele ukuthi umongameli angenelele ukuinfluence ama decisions sibona ngathi ilizwe leZimbabwe lizabe sengozini njalo singakho kodwa babunkomo ukuthi yonke into eyenzakala kathese eZimbabwe amehlo wonke athe nhlo elizweni laseZimbabwe uqhakathekile kakhulu ukuthi izinto nxa senzakala noma icala nxa leladaleka abakuchiye kwezomthethwandaba bachiele amajaji ukuthi akube yibo abathola lo mlandu abaqopha lo mlandu ukuthi umuntu bayamfaka icala noma bayamhlehlisela icala besaphenya kumbe bayalikhafula icala kodwa akungabi ukuthi mhlambe sacina sesifika isikhathi ukuthi nxa ojaji bekhafula icala kube ukuthi umongameli uyabuya libuyisele icala athi icala libuyele umuntu akaboshwe kuphela noma kukuthi engelacala i-judicial system futhi isebenze yodwa lokhu ngesikhiwe sikubizwa ngokuthi it should be independent so nxa kungaseko ngaleyo ndlela kufaka abantu beZimbabwe engozini kakhulu
abanye bathi njengoba umnankagwa esithi ungenele kudaba lukabidi ulakho njalo ukungenela kudaba lwe-MDC alliance olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli Ubona umthethwandaba uthatha isinqumo kulolu daba uzimele na.
Ukungenela kukamongameli babunkomo kuma decisions making abo judge ngibona ngathi kuyinto echiya uzulu weZimbabwe engasazi ukuthi iqinise ukuthi bayaphambili noma bayemuva ngoba as njengoba ngisakhuluma kanje abanye abantu basakhangelele ukuthi kusasela ama decisions o judge ama decisions amakhulu a judge abafana ukuthi bakhangelele lawo afana lokuthi njengoba iMDC isithathe udaba yaluphanyeke emthethwandaba ukuthi basola indlela izeki iyaphatha ngakhona ama elections. So kutshengisela sobalo ukuthi kufana nje lokuthi ngumdlalo ayikho into eyenziwayo ngoba ayikho idecision abangayithatha eyabe ingahambelani noma engathandwa ngumongameli. So into leyi eyenzakeleyo babunkomo ichiye umkhandlo omkhulu kakhulu njalo uchiye uzulu kweZimbabwe udidekile kakhulu ukuthi kahle kahle kwenzakalane kujudicial system. Ngoba ijudicial system ilapho okulothemba labantwana beZimbabwe bonke ukuthi nxa kukuthi kuthiwa kuyiwe emthethwandaba bayazi ukuthi kusebenza umthetho ebhaliweyo but hatshi umthetho oyokuthi usuthisa bani noma uzwisa ubuhlungu bani.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixhume njalo ilunga leZanu PF umnumzana Kelvin Manduna laye othi kavumelani lokwenziwe ngumnankagwa. Siqale ngokumbuza ukuthi uthini ngokuchodozwa kweZimbabwe ngamazwe afana leMelika, iCanada leAustralia ngokwenzakalayo.
Ngiyavumelana labo nxa besithi uhulumende ayimelanga isebenzise amasosha ngendlela abayisebenzise ngayo. Number one, number two, ngiyavumelana labo nxa besithi iZambia ilimeli ilandele umthetho lama protocol kuSADC kulama UN treaty asetha out ukuthi nxa umuntu eyirefugee umuntu osike asylum kumele treatwe kanjani. So ngiyavumelana labo. Obviously underlying indaba le yonke ukuthi abantu be-MDC ubithi ubeyenza icala or is accused of icala but still ngokubona kwami it doesn't justify i-reaction esiyibonileyo. Lami ngiyakusola akuncedi i-campaign ekade yenziwa ngumnankagwa ekuthi Zimbabwe is open for business ekuthi it's a new dispensation ekuthi konke lokhu sesakushiya kudala ngesikhathi samgabe. Ngizwile ukuthi umnankagwa ukhulumile the city he condemns this and calling for peace and I think made instead of calling only funa ukubona ama actions demonstrate ukuthi we are adhering to constitutionalism not okoma socha ukusebenzisa iforce.
Ukhulumile njalo ubaba umnankagwa uthi nguye othe ubaba ubidi akhululwe amazwi akhe la abangele ukuthi achothozwe ngabantu abanengi abathi kuveza ukubana uyangenela njengomongameli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Ungathini ngalokho?
Ngubonile ku Twitter, I don't know how far ukuthi iqinise yini ukuthi nguye cha njalo, but if nguye ngiyazisisa ukuthi ubevela ngapi. On his part, like, we have to think is he is doing something about to calm it down. Zonke izinto ezenzakalayo. Kodwa from a legal perspective, akulunganga ukuthi i-executive, umongameli, ama-ministers, whoever, bebe interfere le independence ye-judiciary. We are compromise i-judiciary, especially nga kula ma-case, ama-electoral challenges. Amele hambe before i-judiciary. Kuya unzita abantu bekale ukuthi ucaba ukuthi ha, how independent or how fair is ama-decisions that are puma ku-judiciary le.
Umongameli Donald Trump si mbone saina umthetho wezitera ngemva kokuguqulwa kwawo lidale le Senate. Ungathini ngalokho?
I-administration le eyamelika landle yakwazi ukuthi iyathanda ama-sanctions. They are very strong nabe bona ukuthi kulama-governments abathi bayenza ama-human rights violations land. Ngibona abantu ku-Twitter ama-reactions abakhona. Some were angry, but mina I was more disappointed. Engifuna ukubona ukuthi we don't need to have an emotional reaction. That type of reaction kwakwenziwa ngumgabe. Because ukuthethisa abantu and so on, abantu to go and hang. We don't need that kind of reaction. We need to engage in our diplomacy. Sikhangele yona izidera yangkhona i-amendment leyo ukuthi ithini, and what was it asking? Where are the issues that they're asking to be addressed? Isn't zangkhona, they are in our interest. You know, rule of law, isn't njalo, to address. We need to address them. So I would like to see, I want to engage with diplomats. Sing into my emotional reactions, tetrabant and so no. Also, at the end of the day, is commercially as well, getting access to AGOA, as a loser corner, which we want to get back if we start to align ourselves to get those sanctions removed diplomatically.
Umnumzana Kelvin Manduna lilunga lebandla lezano PF njalo uqhuba izifundo zake ze PhD khonapha eMelika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Loqhubeka losidla ubhedu udaba lokukhethwa kukameya omutsha wakobulawayo kule mbiko ethi inkokheli ye-MDC Alliance ilakho ukukhetha umeya lomsekeli wakhe abadabuka esishoneni. Lanxa ababili laba bengakaziswa uZulu, ezinye izakhamizi ziyemba phansi zithi ingazala umuntu. Omunye wabo ngomnumzana Maxim Kandla yena owalwa impi yenkululeko.
Iposition kaMeya yiposition eqhakatheke okunye okumangalisayo ngoba yabiphetha amasiko ethu. Yiposition eyabimele iphathwe ngumuntu ozaphatha abantu. Izindlu ziyavalwa, abantu bathathelwa izindlu bezivalelwa amanzi. Lowo muntu lowo kasoze simele la. So kutshengisa ukuthi yena ngokwakhe uThamisa kutho ukuthi laye futhi eyabe ngutsotsi ngobana ekhankasa lapho simlandela lapha ebesithi madebelele ndikule tribalism engalunganga. Abantu abaphethe izikhundla lapha ngabantu bemashonaleni. Kuyini okwenzakalayo? Why imajonalism abantu endaweni zabo? Baqinisa indaba ye-devolution of power. Yena lo angasoze ayikhulume ngayo ngoba kabenefithi lutho kuyo leyo devolution of power. So kuyahlupha khona lokhana thina kasimfuni. Ngabe ungikhansela kuphelele khona lapha njalo esiba ngikhansela abantu bamvotele bengamazi. Abantu bebetela ukuthi uvotelani i-alliance, votelani i-alliance. Kuyini lokho ekuthwele yilokhu? Isabelo sakithi lesi sesizaba ngokunye okunjengokuthi kudunguza kumbe okwempari ngenxa yabantu bona laba abangaziyo lokuthi siphila njani nosiko lethu lapha. Hayi ya, lokho siyakwala lokhu. I-MRP besithi thina hayi laba abantu laba bane-tribalism balani. Baqondile laba abantu ngoba babekhuluma ngamalungelo ethu. Basically nge-devolution of power. kathe sabantu sebebakhumbula ngoba sokunje lokho ubhanda yena lokuthiwa ngubhanda njengobuzivela ukuthi abhanda umunye kade deploy abantu bona lapho ekhupha abantu bakithi umatini umoya yena lwana okhutshwa nguyibhanda yinto esimele siyinanzelele yena le yena ubhanda wafakwa ngukhuphe uthokozana ukhuphe nxa kuzakuba lo mayor kube lo elder nini sibili owakhona lapho kobulawayo igugrawundi ingaze ngiqeda abantu lokho bekhona kodwa sesizomelwa ngumuntu obuye lengubo ezingu-3 ebuya la kobulawayo namhlanje sothiwa ngu-elder nini wala ngumeya wala ehlale kubhajethi esibhajethele yena sidisayidelwe ngumuntu obuye ngesitimela nengamabhasi lapha hhayi kanti kwezenjani abalungisa into yabo wena le
kodwa mhlawumbe limsole lowo muntu asuke abe ngumeya oqotho mpela enze umsebenzi ngendlela
asidingi ukuthi umsebenzi sidinga iculture yethu sidinga ukumelwa ngabantu bakithi abazasizwisisisa sikhala ngezikolo lapho ukuthi kufakwa abantu abasuka kwamanye amaprovinsi besiyafundisa ugrade 1 lo-grade 0 namhlanje sesiphinde sithathwa the same people sesithi kona besidicayidele kwi-city council ngumuntu esimaziyo lokuthi behlezi njani ngakibo lani lani kuwe nale okudlulileyo lokho ngakula lutho alwenzileyo kuwadi yakhe loyo muntu lo kuwadi yakhe wathi masemelela ubulawayo wonke hayi 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 abasihloni labo abantu labo asilocala ukuthi khona sihlalisane labo asilocala ngabantu labo phela abantu babuyile ukuthi bafuna ukuthi sizohlalisana labo kodwa ngenxa sebeseze nje sebengena ebedroom leyana ibedroom leya kuyazila khona lokuyana asifuni ukukubona khonokho senzakala we are not tribalism but nxa sithi into asiyifuni asiyifuni asikuthi mbene yi-tribalism no but sithi asikufuni lokho ukuthi ngabe kwazi lapha kumele phelele khona akhona ukuthi umuntu engena ezengena ebedroom seza kutshela wena ngebedroom yakho ukuthi wena sokumele ukuthi wenzeni asiko kwana kona lokhu abasihloniphe laba bantu abasihloniphe sikile thina sisizwe si-right esingadingi into eziningi sifuna ukunanzelelwa kuphela sithole imisebenzi yethu abantwana besebenze nemali sokukwanile
umnumzana Max Mkandla walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipram Ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu kukhetho lusanda kwedlula, abanye bathi ikusasa lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe elibuvilibane. Kodwa umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Bednico Bebe uthi cha akunjalo. Lanxa nje ekuvuma ukuthi umkhulu umsebenzi abalawo ezandleni.
Ngibona engani-ke yonke into nxa isungula kuthiwa khona isitiki somentshisi kumbe ngithi uluthi lomentshisi lwada iganga lonke ngibona ngani-ke kufanele siqalise khonapho sikhangele amaphutha ethu sikhangele lapho esiphazame khona sibe sesiqondisa-ke khonokho ngoba bona ngani-ke abantu bezimbabwe okwakathesi bebengani abalakuzwisisa ukuthi amabandla amelene neze-devolution of power singakuqondisa konkana kube sobala ukuthi njalo futhi amabandla ameleni-ke ikakhulu ngezigaba ukuthi ezigabeni sikhangele abantu abanjani ngingakunika umzekeliso ungabona isigaba kunje iMathewele South nginike umzekeliso iMathewele South itholwa-ke yizanu p f kodwa isemathewele South okuqakathekile kufanele abantu bakuzwise ukuthi-ke khona ngale Mathewele South lokho kuzabe kusenzakala eMathewele South akusikho ukuthi kuyabe kusenzakala eMathewele South ngoqobo kuyabe kuyinto ezicabangwa zikhulunywe zilungiswe ziphekwe eHarare bese zisiyafakwa-ke eMathewele South ngoba-ke ibandla lelo elezanu i-headquarters yabo lokuphila kwabo lokuza kwabo nengqondo zabo sukela khonale eHarare so khonokho-ke abantu bangakuzwisisa ukuthi-ke ukuthi abantu bazivuse ngokugcweleyo siyabe sikhangeleke ukuthi-ke kube le bandla elilaba elilobantu abaningi abavelela eMathewele South njalo elilobukhokheli obuzwisisayo-ke izinto ezenzakala eMathewele njalo lizwisisa-ke le-culture yeMathewele South ukuthi izinto fanele zenzakala njani njalo futhi lilama-interest eMathewele South ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela-ke ukuphila kwabantu ezigoqela-ke ilanguage yabantu ezigoqela-ke imfundo yabantwana yonke into nje ephathelane laleyo ndlela ngoba umuntu wangkhona uyabe elaye elokufeka ngoba indawo yakithi. Aleyo ndlela mbona ngani ke singakulungisa lokho ke sikhangela sasa abantu abaningi baza kusisa. Abantu abaningi baza kubona ke ukuthi ke izano ilakho ukuthi iphume nxa siyikhiphi nami asingayikhiphini ngokukhipha upresident ngoba kulokunzinyanyana ke ukuthi ungathi wena ufuna upresident ngoba upresident usetshenzelwa ngamawadi ama-councillors asetshenzelwe ngama-constituents ama-MP. Nxa angavele awine kulezo ndawo kasadleki uyabe sewinile ke sethethe ke uyabe sokusenziwa izinto ngentando yakhe ngendlela yakhe indlela abona ngayo izinto.
Ukuba sekeli benu kuba landeli benu abangaba belahlekelwe lithemba kulandela impumela yalolukhetho ungathanda ukuthini kubo?
Ngibona ngani ke ithemba akabaliboneke ukuthi khonoko kade sikukhuluma ukuthi ke izano PF libandla lobuqili osobu lobunono obukhulu yikho ke sikhuluma ngokuthi izano yahamba yadinga ikampani okuthiwa imikhulu ukuthi ize balungise ukuthi bangaphili bevela njani ke kuma-election. Esesikukhangele ke kathesi kubalandeli bethu angalahli ithemba kabakhangele ke ezindaweni zabo ikakhulu ngezigaba nezabelo ukuthi badinge ke inkokheli ezivela ebantwini, inkokheli ezizwisisa abantu bendawo, inkokheli ezizwisisa ke iculture yendawo kanje neculture yabantu abaphila khonapho ukwenzela ukuthi ke senelise ukuthi sivimbe ke leyo zano ngoba ukuyikhiphe kufanele siyivimbele kumawadi, ukuthi siyikhiphe kufanele siyivimbele kuma-constituents. Singayivimba kumawadi, siyivimbe kuma-constituents. Ngibonani balaleli kanye laba landeli bethu
kuzabalula ukuthi siyikhiphe. Umnumzana Bednico Bebe ngomgcini sihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngodokotela Thokozani Khuphe. Umdlali we-cricket Chris Mpofu setshengise ubuntshantshe obumangalisayo emdlalweni ye-Spa Bonsa 2020 eqhubekayo. Kubika uJoseph Njanje.
Umpofu udlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leBlazers lona elitshaya leTigers ngamaranzi angama-32 emdlalweni weviki lesithupha kumncintiswano weSpa Bonsa 2020 League. Lo mdlali waziwa kakhulu ngokujika ibhola ibowling ngesilungu uthole amaranzi alikhulu lantathu kumabhola angamachumi amane lathoba munye njalo bekungokuqala ukuba afikise leli nani, ikanti njalo bekungokuqala selokhu umncintiswano uqalile ukuba kube lo mdlali osetshaya amaranzi alikhulu. Esekhuluma lentathe lezindaba ekupheleni komdlalo, umpofu uthe usele isikhathi eside ezama ukuthuthukisa indlela adlala ngayo ukuze engaziwa njengomdlali waziwa ngokuphosa ibhola kuphela.
Ambonga inkosi ngalokho okwenzakale namhlanje, kodwa yinto engiyazi ukuthi ibizabibuya cause yinto enhlala ngiyisebenza ngayo kakhulu ukuthi ngathola isikhathi ukuthi ngibhethe ama-overs amaningi, ngabhethe ama-overs amaningi, ngiyabona ukuthi i-ground leyo ayikho nkulu kakhulu, ngiyakwanisa ukuthi ngishaye ama-runs amaningi. Mthetho wami mangena vele umsebenzi wami ikubhola and as much mangibhola kula bantwana abaningi abafana abaningi engikwazi bazathatha indawo yami ngemi iminyaka ezayo. So ngiyabe ngifisa lami ukuthi khona lokhu esengifundile lami ngikwazi ukuthi ngikufundise, but as much as ngiyabe ngifundisa kule nto lami engisifundayo ebantwini abancane kulami.
Kweminye imidlalo edlalwa ngosuku lwesithupha lomncintiswano, iqembu leBajers alinqobele iSabres ngamaruns angama-20 lesithupha, kuthi iqembu leHawks litshaye leRaptors ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leBajers yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokudlala imidlalo yesithupha lile miklomelo ngama-25, kuthi endaweni yesibili kule qembu leBlazers elile miklomelo eli-10, ikanti endaweni yesithathu kule qembu leRaptors elile miklomelo eli-15, endaweni yesine kule qembu leTigers elile miklomelo eli-11, endaweni yesihlanu kule qembu leHawks elile miklomelo eli-10, kuthi eleSabres yilo elihlezi emsileni lile miklomelo emihlanu. Umncintiswano weSpa Bonsa 2020 League usungule lonyaka njalo abaqoqibawo bagoqela wengumqeqeshi kanye nokapteni weqembu lesizwe uHeath Streak. Imidlalo iyadedela ikhefu lokukhumbula amaqhawe kulimpela viki ezayo ebesiqhubekela phambili mhlazili-12 kunyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanje.
Inzisa kuphela yengoma engishayela umama onzalayo intombi yakongwenya uMangwenya, ngisithi happy birthday ma lamhlanje. ukuziphetha ke hezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uzaphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo namuhla. Amazwe angentshonalanga asola uhulumende ngokuhlukuluza abasekeli be-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti. Amabandla aphikisayo asola umongameli Mason Mnangagwa ngokungenela kundlela imithethwandaba esebenza ngayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo, asihlanganeni njalo ngomvulo. Litshone kuhle.